Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Leyitshona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 nguntungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizihlemuhle kuloko kuyisathole ukuthi ama-province amaningi yaronawasayi ama-national executive they forced us ukuthi simkhiphe lumuntu lwasi samfune ulande ukuzasixabanisa.
Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo umnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission day ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngumbhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba le ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala.
Abahlaselwa ngombhuqazo wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhomisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze lesi siga ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebelelen North indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni, kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli weMathebeleland South kudale lesenethi unkosikazi Sithembile Mlotshwaka sekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front, umgcini sihlalo walo unkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexuthe umkhokheli wabo umnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare, lapho umgcini sihlalo we-MPF unkosikazi Sandi Moyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowayengumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandi Moyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMutiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba namatsotsi sesingasatholi ukuthi kuhle kuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizihlemuhle kuloko kuyini. Sathola ukuthi ama-province amaningi yaronawasayi ama-national executive they forced us ukuthi simkhiphe lumuntu lwasi samfune ulande ukuzasixabanisa.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMutiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMutiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa unkosikazi Sandi Moyo kumanyano we-MDC Alliance. U-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli zindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF.
We believe we are a people's party. And such decisions, major decisions like joining alliances and so on.
Siyakholwa ukuthi libandla labantu. Ungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le alliance kumele sithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli. Sithole imbono yabalandeli bethu esiwakhokhelayo.
Abakhokhelwa ngumthiniri laba baxwayisa abe MDC alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mkabe umgcini sihlalo wecele le NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kamxotshana ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye buza ebantwini ukuthi kambe ngabe kumi kuhle yini abantu babese bekhuluma silama structures kulama branches kulama districts kule province so umelithi babuyele ku-province province ayibuyele kuma-district i-district ibuyele ku-branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala-ke right ukuthi khona silethe-ke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hhayi singaxotshwa kodwa khathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we-MDC alliance engumkhokheli webandla le-MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayamukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ngalolu daba.
Umthiniri lo khanyani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ukuthi yena wagadi imoto vele engazithi iyakazi ngoba manje sekubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrayive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrayive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe ukwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso into
kuyamangalisa ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi aligxoze nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebesiyela bafuna ukuthi benenze isekela likaJamisa sokuthi kungcolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace iyathi ibole khonapho so kuyamangalisa-ke ukuthi bangathatha umdimeli umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdimisi kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe ezizipheze anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu
bakhona abathi umthiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubonani kungaba liqiniso yini
umthiniri lo laye unganika asathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NDF asizange sambone ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esethengezinye into ngoba lithazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ese South Africa. Abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala. Kubika intatelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Lokho uphume emhlanganweni owenzelwe eNational Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso yeHarbour Cook Trust ngenjongo yokuthi abasilala bathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi baxoxisane labekhomishini yeNational Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lwegugurawundi. Omunye wabasindayo kulesi sika unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi i-commission le isebenze ihlangene labantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe.
Ngabe ba invite some independent people babuye bezoncedisa so that lati sibone i-fairness yabo.
Umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi sika abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngumbhuqazwe. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili, silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe. Abangafuni ukuvuma amacala abo beyejele, abavumayo yibe singabaxolela.
Ukhomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano, sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lwegugurawundi lungaphathwa njani.
Ngayisikho ukuthi silanduzwe impoza, but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo sikuimplement as part of iprocess yangkhona yehealing. Ziningi izinto abazijileyo, siza kuyahlala phansi lo chairperson wecommission ubabusela unare sicubungule indaba yangkhona.
Iningi labakade bekulomhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende yikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela, ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi, iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulungwane ezedlula amashumi amabili. UZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebeza kwedlula emhlabeni kulokhu kungakenziwa lutho. Ikhomishini ye-NPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe-strategic plan. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashwingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esizabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. UChamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisi sigaba seMashwingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uvikwa engasabanga lowakhe umhlangano labalandeli bezanu-PF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxe lomnumzana Dube Mkomwe isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okukhulu uChamisa ukuthi ngephakathi kweviki angakwenza khonokho ngeekonomi yeZimbabwe, ngoba siyabe sifuna ilizwe lesile-38 years lifile. So ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki okunye singabe sidawuta, but ambona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma lukaChamisa. Ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo, ngoba ilanguage yama-politicians kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani.
Ngezinye indlela awula themba lokukhulunywa ngumnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance?
Ya asike sibe nethemba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu lobaba uMorgan Tsvangirai wasitshiyayo ngoba sonke sasinethemba kuye. Abaningi sangena e-MDC ngenxa kababa uMorgan Tsvangirai. UChamisa ungagagira even la ngendlela athethe ngayo ipower yakhe ukuthi abe nguye abe ngupresident we-MDCT. Thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli Chamisa asisoli Magubu kodwa sisola i-system ngokwenza kwangkhona. Ngoba ayisiyo FDC esiyijayeleyo thina uMkhombisi esagena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesinabantwana lathi.
Sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva. Liyakukholwa lina lokho ngelikubona?
Ya kungenzakala ngoba ungakhangela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshelana phakathi into abazivumelanayo beqalisa uMongameli uTsvangirai engakafi ukuthi bazasebenza msiyane. Asikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye o-Walshman Ncube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo khanya oChamisa sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali. So kuya kumangalisa ukuthi laphana belulisana noMakhupu Makhupu sithi yena hayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba u-Walshman kala bantu ngoba ungakhangela u-Walshman abo-10 diabetes kimi njengomkombi weDube osesebenzela ibandla le-FDC badinga umsebenzi.
Umnumzana Dube Mkombwe ngowe MDCT kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7. Umeli weMathebeleland South edale leSenate uNkosikazi Sithembile Mlotshwa kaSekho. Umamlotshwa ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakali ukuthi udliwe yisifo bani. Umufi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo. Yena othi vadabukile njalo vakhala ndawonye lomteni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba ukomrade Sithembile Mlotshwa ungomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokuzikhipha abantwana besezimbabwe ezigqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sithiye ngobaba uTsvangirai akusukuzatshana nangu naye uSeneta Mlotshwa usehambile. Amagama yiyo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhawe lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hhayi, wawungamtshintshi ungaze umthethise okunganani, wawungamtshintshi wayezitshengile ukuthi lokho yinto engihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale bobotheka nje abakhona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje asakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebeleland South abeyimela njengosenator ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kula magama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu yukuthi iMath South kayisozibe iMath South ingasela onabo uThembile Mlotshwa.
UNkosazana Thabita Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Kulivestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeAfrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze zilithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edale lephalamende avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF leMDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilitshumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sivuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu baseMathebeleland North indlela abebekade bevota ngayo ibi kosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukisela ngokhetho luka-2005 ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zeMathebeleland North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi. Sikubone lokhu indlela abantu beMathebeleland North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
UBhajila ugcizelele wathi izicinti ezinjengecholocho imguza lebubi azikacaci ukuthi zizahamba kanjani, ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obet Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. UBhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchekhaya Nketa uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka. Ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli iMathebeleland iqakathekile kakhulu.
IMathebeleland North I think ama-problems akhona angalayahambelana. Iwakhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces bosi ngemdlabo ye-population yangkhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Mathebeleland North Province ami kanje kathesi
321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho eMandebeleni silezigaba ezilichumi lantathu ezibalisa iBhinga North, iBhinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhanyelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Woza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba loTsungai Sikirai yena otabuka kwaBulawayo kodwa osecula ekwelebhilithani.
Utsungai waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabosichikicha, amabhiza lentshongoyo. Esethe umntwana esikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi unesinye isipho esikhulu sokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilandi ngomculo wakhe. Siyamamukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo kulapho engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngikudrama club nechoir. Vele bengithanda into zokuhlabela nje bekuyinto engithanda ukuyenza. Njalo ngiqalise ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
Utsungai usebenze nabahlabeleli abathize kweZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abedinati, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala eEngland okuyikhola lapho engibase khona, lapho engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade obazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami Uroba Ngoma.
Luhlelo Woza Friday balaleli. Le ntombi yakwaNtuthu ziyathunqa uTsungai yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kwelebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi ukusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Into nje lingayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe xaxa in terms of ama-levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo lilinde ngoba kuyenza okukhulu.
Idlalathe lakhe lakuqala lidla amalangabi yenawo libizwa ukuthi Roba Ngoma Chaingo. Ngizalothi mfakeleni izandla phela abalaleli ngokulithenga leli dlalade.
Ingoma zonke lezi ziyatholakala ku-iTunes, Spotify, o-Deezer, o-Google Store. Nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayosearcha uTsungai Sikira the physical CD akhona lapha eEngland atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku-Instagram at Tsungai Sikirai.
Siyabonga Tsungai ubekuhlelo Woza Friday hamba letshahelidala uEzra Chisaspanda kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana
isukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.